sendaba ku VOA indebele.
Chaga zomose hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 21 kuzibandela 2020 ngutungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla.
UPresident Dlamini uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindebe esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani.
Umkokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phezu kwesimo selizwe namuhla.
Elebotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa boda phezu kodaba lolu.
Elebotswana livimba abalencwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lesimo selizwe namuhla. Umnumzana Chamisa wayemele ethule lumbiko ngeviki edluleyo kodwa wavinjwa ngamapholisa kepha abuye amvumela. UChamisa uza kwethula umbiko lo embuthanweni aza wenzela elokitshini leMbare eHarare. Uza khuluma ngokutshabalala komnotho welizwe lokuthi kumele kwenziweni ukuze ilizwe lihlengwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umbiko ka-President uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezisihluphayo, njalo ukuthi umnyaka ka-2020 fanele sikhangele ukuthi kungaba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphume kwizimeleli kulo. Njalo ukhangele kakhulu uPresident Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzawa ngomnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba neqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzahlubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindebe esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba ezulu kanye lobukhokheli obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise ingqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kumbe enhliziyweni zikazulu weZimbabwe evile ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba lezigaba ezeZimbabwe ukuthi hayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa ngiyowaqalani ini lanini esithi ukuthi udaba lweZimbabwe lulungise kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye, sifake izandla zethu ndawonye, izinyawo zethu ndawonye, siqhubekele phambili. Yikho lokhu akusubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa elizwe lethu eselibhizi kangaka.
Ubaba Mbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga, selike lezwa kuye na?
Hayi, zikaPresident Mbeki ayisizo ndaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale simbuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezindaba ze international relations ezokuzelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho ngeke simephule simvuna amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelana ukuthi sikhulume ngazo izindaba ezimqoke eziqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo nxa kuludaba lukapresident Ndlamisa singalukhuluma lolo hathi oluka president Mbeki ngoba phela laye ulazo izikhulumeli zakhe
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Ndlamisa. Abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula eWange ngomgqibelo balahlekelwa zimpahla sebethole usizo oluvela kubo somabhizimusi beVictoria Falls kanye labezinkonzo. Usizo lolo lugoqela ukudla okokugqoka ingubo amanzi lokunye. Amabhizimusi aphatheke kulesi sehlakalo alokhe evaliwe. Imuli ezingamachumi amathathu lasishiya kalolunye ezingenelwe ngamanzi ezindlini zihlaliswe eguest house okuyisakhiwo senkampani Emba amalahle iwange colliery la kwezinye izindlu esindrela. Izulu leli liphazamise njalo umsebenzi wokuphehla amagetsi ewange power station. Uhulumende uthi lokhu kuzabangela ukusilela kwamagetsi ngamandla. Sixoxele sakhamuzi seWange umnumzana Shadrack Goliath Kativu ongumqondisi wenhlanganiso ye Elijah Nyai Development Trust.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayebahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokulithembisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela ebebuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa yezulu.
Yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana lesitolo esiede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi lavalile bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu linile line kakhulu kwesikhathi esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery laphinda lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebheli kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu kusuke labangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo
emakhaya? Akuzange kube lolazo kakhulu but libe linengi okuthi lingenele nje ngaphandle kwalabantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana nolutubolinjinganolo. Ngikhangelele evini lasendawo yasesenimele sapana ebhangali belikhe lakhanya sibili ukuthi beseli yonke indawo ukuthi lingabe liqhubekele kwelinye ihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunyeenye indaba ikakhulu xa sikhanye ukuthi abantu abahlezi ngaphansi kwedabu olukhosi. So ngenye indawo kuthi ade siyikhangele sisabela ukuthi maybe kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewazi kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani nabantu abana ngoba sizisibele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasa ukubonakala sigijimagijima ikakhulu nxa abaholi ndiyabe nikwa ukuthi ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlangano abasakhulayo nabantu beWange ithiwa yi-Jane Development Trust sisasikele ukuthi sihlangane singahlangana zese sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa laba abawelela uduko nathi nje njengesigaba ukuthi singeza njani ngoba asoze simelele ukuthi sikhangele ukuthi bebe abankampani abekhona for instance ukuthi sithi Colliery sukuwuluduko lwayo lodwa hhayi ngoba phela abantu babasobaColliery ngabantu bethu izihlobo zethu abantu bezimbabwe sukube nathi sonke seleze sonke ukuthi laba-trade lawo athi kuthiwa kahadisi bazi singancedisana nje ukuthi sasebenzisa abatrade abazi ahambe indlela yabele hambe ngayo kudala kuzotaka suke aphinda ngezenjini njalo
imali yokuqhubha lezinhlelo liyithatha ngapi njengehlanganiso
thina imali asilayo kakhathi kodwa imali isuka ekusonkeni abantu bayazinikela ngenhliziyo zayo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele so sabona ukuthi sikabelela ubuntu waze asilade ngemali hhayi kodwa sinako ukuthi siyabukele nxa kulezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethe ukuthi siqhubekele phambili sisiza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kakhathesi it's just voluntary contribution for abantu abazinikeleyo abathanda iwake abantwana abavele bezele lapha eriwake
umnumzana Shadrack Goliath Kativu ngumqondisi wenhlanganiso yeLiyeja Nyai Development Trust obekhuluma lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esewange
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi kubinje ngokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Elebotswana selixwayise izihambi zakwamanye amazwe ukuthi kalisoze lizivumele ukungena kulo ziphethe incwadi zamapasipoti ezingcolileyo. Bakhona abeZimbabwe abavinjiweyo kunsukwana ezedlule. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya uyalandisa.
Lokhu ngokuxala amapasipoti athelwe ngamanzi kumbe yasecitshwe amanye amabala awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhebane ngenxa yepasipoti ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
On the 31st I called.
Ngadlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya. Mhlaka 14 Zibandlela sengena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelwa ukungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi amapasipoti angcolileyo kafunakali kodwa eleBotswana kanye leleZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa ibhoda phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphetshana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapasipoti angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephendukiswa eboda esebhadele imali yebhasi kuyafika eGabron njalo lempahla. It is a hygiene convenience, ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, US$318, ukuze bayithole i-passport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salencwadi, uhulumende ekhala ngokuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu ubona inengi liqunga isipindi lingena kweleBotswana lingelawo amapasipoti kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi oyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona kungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kweleBotswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi enye yendizamtshina ezimbili zohlobo lweBoeing 777 ezithengwe eZimbabwe kwele Malaysia ifike elizweni izolo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kulamapholisa emaswingo amabili amiswe enkantolo esetheswa icala lokuba lesandla kudaba lokuntshontshwa kwenkomo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lo khulumayo ngontazi kusila ngisendaweni yaseNkayi khonapha ezweni laseZimbabwe. Okungihlupha nokungikhathaza ukuthi kambe abantu abethu basazofunda yini. Njengalokho kungavunyelwana phakathi kwahulumende nezisebenzi zakhe ezingababalisi, ikho kungikhathaza kakhulu okusemoyeni wami ukuthi ekambe lesi simo siyagcina siphethe ngani. Kuyangihlupha kabi, ikho okungikhathazayo.
Salubonani kustudio 7, munegama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngala masosha, ikakhulu la bakhulu bakhona la baphathe isiphetha kukhuyo okhipha umgabe, ukuthi ngabe bathi bemkhiphile bazihlalela baba ngamasosha, ngabe isithunzi sabo siloko sikhona, ngabe bangamaqhawe. Manje abantu abafana nabochiwenga osibusiso moyo labo yabo Terence Shiri labo, isithunzi sabo siphelile manje, sebeyingi ngabantu nje ababonakala njengabantu ababezenzela into yabo ukuthi bazishuthise nje. Ende vele kwakuyona inhloso yabo, ngoba yiphi into abayenzileyo? Bathatha ilizwe balibuyisele emuva. So mina ngokwami ngizibona ukuthi bazihlambalaze kakhulu, bazethisile isithunzi, ngoba ngesikhathi beyenza le nto lana baba ngamaqhawe, namhlanje bayizinto nje singazi lokuthi ngathi yini.
Igama lami nguKeshas Jesu Manampofu, ngisePretoria kule South Africa. Ngilokudana okukhulu kakhulu mazi ngisizwa kuthiwa amashuruki sebesenza ukuganga okungaphezu kwalokho obebekwenza, sebe-rapa, sebebulala, sebesenza bonkubo. Ke into esukuyimani sekuthi uhulumende esinaye ulamasosha atrainiwe azukulwa, ulamapholisa azukulwa, ulamapholisa azukucontrol crowd, ulamapholisa azi ubudlongudlongo bonke. Kodwa into isimange sikhona ukuthi akulanto abayenzeka ngala mashuruki. Okusika kube sobala-ke manje ukuthi kusho ukuthi alaba abantu laba amandla abo bathola ngaphezulu khona ngale, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo engakabi khona kamnanga kwakulo kwamgabi, uhulumnanga wakha waye engumuntu owayesenza ubugebenga obukhulu, ukuganga okukhulu ekhwekhwe, wagcina eselabantu laba wawuthiwa ngama-Al-Shabaab ababangela umonakalo omkhulu ekhwekhwe. So kutho ukuthi kusobala ukuthi imisebenzi kamnankagwa yokona ilokhu iqhubekela phambili lamanje. So kuyamangalisa ukuthi khathi manje-ke nguhulumende mhlobo bani osponsa izigebenga, ukuganga okukhulu kangaka. Laba bantu laba kabenziwa lutho, benza ukuganga okukhulu, sebeze bafika ukuthi babulale ngisho noma polisa. Kodwa uhulumende ugoxa izandla, wesabane kubo? Uminister wamapholisa wesabane? Uminister we-security wesabane kubo? I-defense forces yesabane kubo? Kusho ukuthi besabumnangakwa nguye phela omkhulu, nguye otshoyo ukuthi abajambi bajambela bafuna bafike khona. Kuyisimanga esikhulu kakhulu. So elizwe lelana liyakuba iSomalia esayibona ngama-1990 lapho kulama-landlord ayebusa izigaba ezithile, ofuma Mohamed Farah Aidid labanye abanjengalabo. So ilizwe liqhubeka phambili siba libi ngombuso kamnankagwa. So kutho ukuthi hayi, abantu basazohlupheka ngoba isimanga ukuthi lokhu bemvotela labo bantu bezimbabwe bayakhala, bayahlupheka, bayahlukunyezwa, kodwa lokhu bemkhetha kanjalo kube kusuba isimanga ukuthi kathi manje yini abayifunayo, ngoba izinto zinzima, impilo inzima, kodwa baqhubeka bevotela uhulumende abambona ukuthi uyababulala. Ayi, asazi-ke ukuthi kuzophetha ngani, kodwa-ke indaba yamashuruku le iyakutshengisa nje ukuthi uhulumende nguye osponsa labo bantu.
Njani mthwakazi omuhle, igama lami ngumeluleli Ncube, ngihlala eThekwini, ngiphuma eZimbabwe eSlovela la bengihlala khona ekhaya. ngithanda ukubulisa lonke ngisalibonani ba ntungamile inkomo Studio 7 labanye bonke nje abasinikeza uhlelo. Mina awusenhlizweni yami iZimbabwe angiboni country ezophumelela, angiboni i-country ezosipha into ebonakalayo ephambi emhlabeni la esiphila khona, because abantu bayakhala, kuyalanjwa, kuyabulawana. Kahle kahle ukubusa kwakhona sokungokwenkani, iyabona ukuthi ayisekho into e-right eZimbabwe. Ngiyabonga Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo lwenu lisinika lona. Njalo sicela i-news, ngicela i-news bakithi.
Lalibonani wasakazi labalaleli abahle. Ngikhuluma lapha ngisetsholotho nombuso Chuma. Ahle mvele muva. Okungihlupha okumangalisayo ngeza lapha opresident ethi ngamuze sithi izinja zakho konke nesawe sitonga sisitonga sitonga. Azo-ke izinja zakho konke akatonga esifonyo. Namba abanye behamba bethela amabhemi ngoba besungathi nxa ungophilayo wakhe indlu yakho enhle eyamandlazi izinja zezikhukutha khonapho ona uthi uzalala kuphela zibangumsinja zinjalo. Uyacabanga kuhle zini angiboni loko butoko okhona oli uhamba nje.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elichina lithi igciwane eseliqhamuke kulelo lizwe elaziwa ngokuthi i-coronavirus lilakho ukuthelelwana kalula. Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi ukuswelakala kwemisebenzi kubangela ukuthi inengi liqhubeke liphakathi kobuyanga emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthonisiswa kukamongameli Donald Trump kuqala lamhlanje edalele Congress. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lelo kuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Idale laphansi eleHouse of Representatives yilo elabeka uTrump umlandu, njalo idale laphezulu eleSenate yilo elizathetha amacala akhe njengomthethwandaba. Kulokudonselana okukhulu phakathi kwamadale omabili. Idale laphansi elilawulwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats lifuna kuvizwe abantu abalobudlelwano loTrump kuSenate bazefakaza ekuthethweni kwamacala akhe. Kodwa amaRepublicans ayiwo alawula idale leSenate athi kasoze akuvumele lokhu. Sixhume umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ama-Democrats mabeletha lama-articles awe-impeachment bazonikezwa ithuba lokuthi babele lama-opening statement abo achoyo achazayo ukuthi icala elenziwe ngumongameli uTrump icala bani, njalo berecommend ukuthi makasuswe esihlalweni. Then amagweta ka-president uTrump lawa azonikezwa ithuba lokuthi basho kwelabo isayidi i-defense yabo yokubana basho ukuthi why bebona ukuthi uTrump melanga suse sihlaleni. Then mase kusuka lapho ke sekuzomela bavote ukuthi kumele yini kube labafakazi abavunyelwayo ukuthi kube locazululo lokubana kahle kahle yini icala abamethe salona. So inkinga ilapho ukuthi ama Republicans ku Senate athi wona hayi yabona ukuthi masibhele sibe le kuzwa esilungisa chop chop vele ihloko dismisswe indaba le sihle siye straight ku vote after benganikeza ama opening statements abo kuyiwe ku vote ukuthi mali vele icala leli lenze njani li dismisswe and then kulapho ke sizobona khona ukuthi amanye ama Republican ayafuna yini ukuthi icala leli malithoniswe lo labafakazi kulapho abazovota khona be decide ke ukuthi makube labafakazi noma kungabi labafakazi ama Democrats yazi ukuthi ku Senate bayi minority kusho ukuthi i decision yokuthi abafakazi babe khona noma bengabi khona kunidakala at least ama senators angu 51 so ama Democrats ana ama senators u 47 lapho e Senate so bazonida at least ama Republican angu 4 ukuthi avumelane labo ukuthi makubizwe abafakazi
ubona bewathola yini
so far I think ngokubona kwami ngibona ungathi bazowathola ngoba bavele balawo ama Republican ingathi angu 4 azwayo vele ukuthi izigaba abazimelayo moderate so kusho ukuthi since bezobhekana lama election ngawo lomnyaka ka 2020 balenkinga yokuthi kumele ba satisfy izigaba zabo ama constituents abo so because of that bayazi ukuthi bangayala ukuvotela ukuthi kube labafakazi then kuzobonakala ungathi kukhona abakusekelayo ukufihlwa ngumongameli uTrump and bazobe sebe-riska ukuthi bangaluza izihlalo zabo if bengavotelanga ukuthi kube labafakazi njalo futhi siyazi ukuthi akhona amanye ama-Republican senators lawo afisa ukuthi at least ukuthi kube fair bakwazi ukuthi labo uma besiyakhuluma nabantu babo bayibona ababavotelayo ukuthi babarepresente bakwazi ukuthi bethi hhayi yazini icala leli thina savotela ukuthi kube labafakazi ukwenzela ukuthi kucace ukuthi kahle kahle yini umongameli ayiphazamisayo so mina ngokubona kwami ngibona bezowathola not even lawa nje ayi-4 abacabangelayo lawa amane but ngibona bezothola ama-Republican amaningi azovotela ukuthi makube labafakazi
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha emelika ababukeleyo ku Facebook siyalibona njalo siyalibonga uxhaso lwenu kulogumbo blessing kuzoba lo mankosi uthi wena good morning msakazi vanele nkomo te livuka njani nkomo silulalele uhlelo sisechangane elupane kophunyuka Tim Hlabangana uthena mavuko bakithi alo nesisa dube uthi wena morning msakazi Kuzoba lo Sunny Boy Sunny Langa uthwena akulanto elungiswayo eZimbabwe ngaphandle kokubulawa kwabantu. Abaholi ibo ababulali futhi. Kusobala ukuthi ababhotelwanga baziveka bona ngenkani. Mojo vina gamunati wari Jerusalema umuzi okanyayo esigqibela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe omqoka phezu kwesimo selizwe namuhla Elebotswana livimba abalencwadi zokuhambisa eze lamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Kwanele Mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngu-Half 6 kusasa. Olivalelisayo Mutungamili Nkomo. Litshone kuhle.